okwenzakalayo yikutshengisa usekelo kumongameli welizwe, kumongameli webandla lezanu PF, President Emmerson Mnangagwa. Yikumtshengisa usekelo, kumnika usekelo ukuthi anyathele ngamandla. Lokho kutshengisa ukuthi umhlangano uyamtshengisela ukuthi hayi mongameli, singemva kwakho, sebenza, akulanto engakuphambanisa njalo engakuthandabuzisa ukuthi siyakusekela, singemva kwakho. Lusekelo silo lugcweleyo olwethulelwa umongameli welizwe kunye lomhlangano wezanu PF.
Ukuxokozela esikubonayo lokho sike sakubona ngesikhathi kulokulwisana okukhulu phakathi kweZANU PF. Abasekeli bakaMgabe behlala begcizelela bememezela njalo nje ukubana bafuna abe nguye oncintisayo kukhetho oluzayo. Kusenzakala lokho ngoba kwakulokulwisana okukhulu phakathi kwakhe uMgabe, unkosikazi Joyce Mjuru lo mnumzana Mnangagwa. Kathesi kungaba sokutheni Ndlovu?
Le yimpi inkalakatha ekhona kubandla lezanu PF, njengokuthilo ngaphambilini sikujayele khona lokho. Kathesi yimpi ekhona ekuMnangagwa lomsekeli wakhe onguye wamfakayo uGeneral Chiwenga. Uchiwenga uthi sokumphuzele sefuna laye ukuphatha intambo, yikho ke ufuna uMnangagwa ke aphume ke nabe seqedisa isithema bese ezongena ke ngo-2023. So yimpi ekhona kuZANU PF ngama-factions akhona kuZANU PF lapha nje sokutshengiselana amandla. Sasikunanzelela ke ngesikhathi sikaMgabe ngasenesi sikhathi babesukuma bonke bamendoze lo mnyaka wakhithwa ngawo uMgabe ka-2017 wama-province onke amendoza, kungakapheli inyanga ezithile bathinta futhi endoza uMnangagwa. So yimpi nje ngama-factions akuZANU PF. Kuyadanisa kakhulu ngoba iZANU PF iqalisa izimpi zayo iqeda ukuwina ukhetho, iqalisa ukulwa ibise kukhohlwa nge-economy, bakhangela ama-factions abo balwe balungiselele ukhetho olulandelayo, barige bangene njalo baqalisa ukulwa njalo. Abalandaba le mpilo yabantu, abalandaba le-economy, yikho sekubona kusenzakala kathesi izimpi ngama-factions akuZANU PF nje, akulanto enkulu eyenzakalayo.
Ule uyamuzwa Ndlovu?
Ngiyamuzwa babazala, kodwa ke ngithanda ukuthi ngithi ngicace lapha ngithi umbono wakhe lo ubaba Ndlovu njalo ngiyawuhlonipha kakhulu. Ngibese ngisithi mina kodwa ebandleni lethu kathesi sekulomahluko omkhulu okhona, akusenjengayizolo ngesikhathi uMgabe sekhona. Ngesikhathi kulo mdalo kwakula ama-factions liqiniso lelo, kathesi kodwa ama-factions asekho. Engingakutsho yikuthi ama-factions engasekho nje, sesine-faction eyodwa kuZANU PF eyikhokhelwa nguMnangagwa. Ama-factions lana adilika ngokudilika kombuso lwalodlulileyo, kodwa kathesi sithi thina hhayi uMnangagwa siyamsekela njengomongameli welizwe, njengomongameli wephathi kweZANU PF. Kasebenze, siyakwazi ukuthi ilizwe lile hlupho eziningi okwakathesi, kodwa siyamtshengisa, simnika njalo amandla yokuthi hhayi nanqaku siba nje akukhanje ukuliwe phambili, akuyiwe phambili, emuva yinkani umkanso lo sizakwehla, kuza kwehliwa phambili, akusetshenzwe. Yinto esikunanzelelayo ukuthi lusekelo olunikwa umongameli omutsha, brand new umongameli, uyonikwa usekelo lolu ukuthi asebenze ngamandla siya phambili.
Bakhona Ndlovu abanye kubandla lezanu PF abathi iminyaka yomuntu omele avunyelwe ukuncintisa kukhetho lukamongameli kumele yenyuse isuke kumachumi amane iye kumachumi amahlanu lambili. Kanti ke bakhona njalo abanye kuZANU PF abangavumelani lakho lokhu. Ulubona njani lolo daba Ndlovu?
Lolo daba ludaba olwenziwa yi-section yeZANU PF ebonayo ukuthi uThamisa uyala ucibilikezelwa kulokho abakwenza kukhetho. Bayakwazi ukuthi MDC ilungiselela ukudemonstrator, bayakwazi ukuthi MDC iyakhuluma kuzwakale ukuthi ukhetho lwatshontshwa. Yikho ke sebezama ukuthi engxenye bamthulise uThamisa ngokuthi hayi bamethusele ukuthi hayi sesizatshintsha imithetho sithi okumele abe ngumongameli abe le minyaka engamashumi amahlanu lambili. Inkulumo nje akusoze kutshintshe lutho ngoba i-presidency yavela yasethwa, uThamisa wangena kukhetho le minyaka engamashumi amane kuphela. Kungangokuthi-ke akusatshintsheki kathesi umthetho kutshintshwe iminyaka, ngoba kuyabe sokusobala ukuthi kulo muntu osenqabelwa ukuthi angene ancintise ukhetho. Akusoze vele kubambeke elizweni, abantwana beZimbabwe asoze bakuvumelayo. IZANU PF yakuxoxa nje izama ukwethusela uThamisa, kodwa akusonto ke ezaphumelela. Ke bayakwazi, iqiniso bayalazi ukuthi-ke ngumthetho okhona emhlabeni wonke jikelele ke awungeke utshintshe umthetho omunye umuntu eseke wangena kuyabe sokukhanya ukuthi kuvalelwa yena akusoze kusebenze nje ipolitics yabo abayenzayo belibandla labo bese ngicina-ke ngokuhleka ukuthi hhayi mna ngagwaba kuthiwa brand new ka-brand new umkhwenyana wami mna ngagwaba utshintshe isudu ebegqoke isudu emnyama setshintshile wagqoke iblue lokho engu-Emerson Dambudo mna ngakho ungatshintshi into egqokileyo akutsho ukuthi-ke usutshintshile.